Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 19 kuNcwabakazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile.
Ngingathi okwenze sasekela uMongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele uMongameli njengoba ngumuntu athi sivele sisebenzisana laye.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano waleli bandla ozaqhutshwa enkondleni ye-White City Stadium koBulawayo kusasa.
Umongameli advocate Nelson Chamisa bebekhona koBulawayo kubana ephabule inhlelo zethu ezebandla le-TCC imanifesto kubana xa singenile thina i-agenda yethu yokukhokhela yiphi.
Izakhamizi zemaphandleni asewange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle elokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crows. Yabo ke sizalethulela lezo indaba lezinye. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile. Uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF eTongogara Ground eShirugwe namuhla. UMongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe leZimbabwe.
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your countries. Come with an open mind.
UMongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe linxuse amazwe angamachuma amane lanhlanu 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise leZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula esithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lolonyaka luza phutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi ibandla leZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo-president uyayazi diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama-diplomats nabanye abantu abazivela kwabanye abantu. Uma bephambanisile uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezi jezo lezi ilizwe selilokudla okuningi njalo inhlelo zokulima ezokwenjiwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo uMnumzana Makhosi Hlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalonyaka ka-2023 idlule ka-2018 in terms of inani labantu abazavotela uMongameli Mnangagwa, inani labantu abazavotela ama-MP weZANU-PF, inani labantu abazavotela ama-councillor njalo weZANU-PF, labanye abachechene yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sokusela ngoSeptember nyakenye kuze kube khathesi sibona ngathi hayi abantu bamobilized.
Umsekeli weZANU-PF uMnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla sali support lama implementations wonke ayenziwa libandla lisawalalela sawezwa sawa understand.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Divine Wobe obekumanyano wePollard othi usesekela ibandla leZANU-PF.
Ngingathi okwenze sasekela umongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele umongameli njengoba ngumuntu athi esivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edluleyo sikupholati. Imbono kade siyifaka eminye beyithatha, ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kuningi afisa ukuthi akwenze ku-5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano weZANU-PF namhlanje ube ungokugcina kungakaqhutshwa ukhetho kuviki ezayo, lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga ephalamende kunye namakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseshurugwi, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano walo ozaqhutshwa enkundleni ye-White City Stadium kusasa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye eziphathelane lamalungiselelo okhetho koBulawayo.
Isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziba okhangasela ukumela ibandla lakhe esigabeni sephelandaba Chabalala edale lephalamende uthi bakhangelele ukunqoba kuviki ezayo.
Namhlanje sikoBulawayo kontuthu ziyathunqa, sesiqalisile ikarali yethu lapho esinqusa abantu ke e-White City kusasa mhlaka 20 August. Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebekhona koBulawayo kubana ephakule inhlelo zethu zebandla le-CCC festo kubana nasingenile thina i-agenda yethu yokukhokhela yiphi, njalo uzathola ithuba lokuintroducer ama-members of parliament. Liyakwazi kubana kula matsotsi ayezithi wona ngayi-CCC ame-emelwa nguchamisa, so uchamisa uzabe khona kubana ephakule sobala abantu abamela ikakhulu ephelandaba Chabalala lapha-ke i-candidate ngu-Gift Ostalos.
Ozamela ibandla le-CCC ephumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kusasa umongameli wabo uzaveza amalunga azabamela koBulawayo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Methembe Moyo uthi bakhangelele ukhetho olulokuthula. Umnumzana Thembelani Dube, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network koBulawayo, eyabe ihlola ukuqhutshwa kokhetho uthi amalungiselelo ahamba kuhle.
Singakufakazi ukuthi ukutrainwa kwama-election observers singathi ngama-short term station-based kumbe polling station-based observers uqhubeka kuhle kakhulu. Inani eliningi selitrainiwe, njalo abaningi sikhuluma nje ba-accredita ezindaweni lapho kumele baphiwe khona amathegu kumele bawathwale esingathi khonkhona i-final stage accreditation. So silokujabula okukhulu kakhulu siyinhlanganiso.
Ngakwelinye icele, ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni yaseWange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle olokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crawl, ukwenzela ukuthi izilwane, impisi lezinye inyamazana zingafohleli emizini yabo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Aba kulolu hlelo bathi njengezakhamizi babona kufanele ukumanyana behlomisane ngendlela zokwehlisa ubudli lobu ngemva kokunanzelela ukuthi izibaya eziningi bese zithanyelwe izilwane ezihlasela ngitsho libalele. Unkosikazi Doris Mkandla odabuka esigabeni seMusenyika ngaphansi kwenduna uShana ngomunye wabaphatheke kulolu hlelo ochasisa okwabenza balusungule.
Izinyamazana bezilohlupho kakhulu, silala sigijima lapha lalaphana sigqishana lezinyamazana kuze kwenzakala omunye esajoyina laye kubhoma loleli walinyazwa isilwane singakabi lebhoma. Kodwa singananzelela kathesi ngenxa yebhoma leli, hhayi ukudliwa kwezifuyo sokungani kwehlile.
Omunye olomhlambi wakhe kulindawo ngumnumzana Marvin Ngwenya.
Emasimini nxa ulangamaplot owayenzileyo ngafika 6 uzathola ukuthi kulomehluko esivunweni sakho zabalaso. umehluko uba khona ukuthi usungavuna times 4 isivuno ongasenza lapho kungavundiswa ngakhona zinkomo lezi. Inkomo lezi ziyanceda kakhulu ekuvundiseni umhlaba.
Umnumzana Edmos Sibanda yena odabuka enduneni umvuthu njalo engomunye wamalunga ohlelo lolu uyayisekela inkulumo kaNgwenya.
Ziyazala masinyane inkunzi siyazilandela masinyane ezinsikazi kasi futhi siyathola nxa ngazigula zelashwa zilo doctor ngikhona uthi samfonela ukuya one time eBhoma ehlefi ezithule zikhona eBhoma zivalele ezalabe masinyane.
Umnumzana Mduduzi Mpofu laye ongumfuyi ehlelweni lolu osachikanda kubi njalo esebenza ngaphansi kwenhlanganiso yezemvelo iVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity guardian uthi umanyano lolu solubasizile kakhulu ngoba kulendlela ezehlukeneyo ezisetshenziswayo.
Ingozi esike sahlangana lazo lapho esike sabona khona abazali ababili abalinyazwa ezilwane bezama ukuzixotsha bezisusa esigabeni. Kodwa kathesi kusukela ngo-2017 asikahlanganile ngozi kusungendlela esafundiswa ngayo.
Umnumzana Bongani Dlodlo osebenzela laye linhlanganiso yeVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity programs coordinator uthi bakubone kubalulekile ukusondela duze lezakhamizi lezi ngoba zigonjolezelwe liganga lezasendle ezigoqela iWange National Park leFula Forest.
Silwane nxa sizingela sizingela sibamba into esiyibonayo. So i-mobile crawl leyi iyavikela ukuthi silwane sibone okuphakathi.
Unkosikazi Edith January layo okulinhlanganiso uchasisa asebekwenzile lezakhamizi kusukela ngomnyaka ka-2017.
Phezu kwalokhu sisebenzisa amavuvuzela ukuxotsha izilwane lempisi ukuze sehlise ukudla.
Udlodlo uthi sebephezu kokusungula olunye njalo uhlelo okuthiwa iHeading for Health oluzaxhasa izakhamizi ukubatholela ozakwelusa izifuyo lezimalanga onke. Izinga lokubulawa kwezifuyo ikakhulu emaphandleni liphezulu kakhulu. Njalo lokhu kugcizelelwa luphenyo olwenziwa ngabe komiti ebona ngengozi ezingehlela ilizwe eZimbabwe Vulnerability Assessment Committee oluveza ukuba ngomnyaka ophelileyo abafika phose amachumi ayisikhombisa ekhulwini 69% babika ukuphatheka kulolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawafule
le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lapho esixoxa labazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Sesixoxele labesifazana abamabandla ehlukeneyo njalo lamuhla sikhuluma lalabo abazancintisa bemele ibandla lemthwakaze Republic Party iMRP.
Sanibonani, igama ngusponsor wempala nguward 17 eMatopo constituency. Hayi, uhlelo lokukhankasa luyahamba, abantu bayanyamukela. Ongukhangeleleyo ngu-approve esigabeni indaba zamanzi ukuthi abantu bahambele amanzi khatshana asilazikotsho amanzi ahlupha. Okunye le-improvement ye-education ezikola kulagetsi.
Ibizo lami ngukuhle Ncube, ngokuzalwa ngizalwa eBhalaka after Maphisa. Ngikhathe singatshile e-dry paddock u-ward 2 eDembe. Ngikhontestela ukuba ngukhansila izikolo zifile. Akulama-clinic aseduzane, ama-clinic aseleminyaka leminyaka aqalisa ukwakhiwa but aphele. Ezibhedlela akula medication, akula manzi, akula kudla, akula lutho. Umgwaqo wethu ufile kakhulu, too much is mine, imgodi, izifuyo ziyawela. Kunjalo nje lomnotho wakhona yena lo ophuma ezimayini thina usincedisi ngalutho. But at the end of the day, i-council iyabithatha ama umthelo lemthelo yamakhasi, imthelo yamakhanda iyangaphi ngoba siyathela emizi. Ma at the end of the day sihlupheka, izikolo zifile kungela zikotsho, amaklasi engekho enough, ama-teachers ngapha thina singamaNdebele. Umntwana oka-ECD ma yaqala ukufundiswa ngesishona kuyabe kulungile yini khona lokho? Abantu bayakutshela ukuthi thina siyafisa ukuthi ngabe singakusapoti kodwa sisaba ngoba kuthiwa kulama-camera azabe sikhangele ku-ballot box kulama serial numbers azitshengisa ukuthi sivotela which party. Abantu bebebona ukuthi ngiyazama ukuphakama, ngiyasebenza esikolo la ezakhamuzi incedisana. So befisa ukuthi ngabe bengangifaka ulwazi lolu engilalo ngiluthathe ngiluse phezulu sibambiseni incedisana.
Okay, mina nguRebecca Mafu, ngimele uWard 8 iMpopo Mamzilikazi, ngimele ukuba ngukansila weWard 8. Ngibone ukuthi iBulawayo yethu isifile, ngabona ukuthi amasiko ethu asefile, ngimele ukuthi sivuselele kwamasiko lemigwaqo idorobho lethu seliwonakele kakhulu, alamgwaqo, akulamanzi, akulamagetsi, izakhiwo okwakumele zivuselele uBulawayo sezadilika. Asasebenza ukuncedisa ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo. Hayi, lami ngokuzithemba mbona ngani nganqoba ngoba abantu bakhanya bemthakazelela umthwakazi.
Igama lami nguSthembiso Swanda, ekwathi 15. So mina into eyenze ngakhankasa lapha yikuthi especially thina eMathebeleland ngapha akula muntu osimeleyo ngokomnotho nje wakithi. Ngoba ukuthi lami ingene ngikhankasela abantu bakithi ku-MRP ukuthi mhlambe singaba ngcono kwezomnotho konke nje sikhathazekile lapha esikhona ezindaweni akulamanzi akulani, so uhulumende lo esilaye abasisizi ngalutho. Okwamanje nje sikhe sikhe emthonjeni, akulamanzi akulani akulazibhokani imgwaqo ifile. So yikho into eyenza ngangijoyina leli bandla ukubana ngingene ukubana ngikhankase ngilijoyine leli bandla. Nasenkaya abantu bangavukela sikhuluma zilinye nje sili njengamaNdebele bangamukela. Bangiphomisa ukuthi bazangifaka ukuthi ngibe ngokuphansila. Ile ukuthi umuntu lo muntu emabhodini umuntu yale heda. Abantu benkaya ngithi mina ngicela ndivotele mina uSthembiso Swanda umama, umuntu ongumama lesihlelo. Like ndithi ibandla la MRP, iMthwazi Republic Party, ngizabona ukuthi kuzalotshintsho. Onda, what 15, imali ingayisikopo, igramela, imbunde iluthi imbongi. Lonke ngiyacela nje ngilapha nje e-studio.
Lapho sizwe abesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekubandla leMthwakazi Republic Party kulolu hlelo oluphathelane labesifazana, lapho esesixoxela abanye abamabandla ehlukeneyo besichasisela ngenhlelo zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo khonapha emsakazweni wenu weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngeselithi okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezemithetho umnumzana kucaca phulu. Sihlaziya udaba lokuthi kambe ukupha ukudla emaralini ukwenziwa libandla leZANU-PF kungaba kuyikwephula na umthetho.
Abantu bangayeralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bezokuba nesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But iproblem ebakhona ikuthi nxase kunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini bephiwa amarayisi, bephiwa ukudla okushiyeneyo, kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivotele. That becomes vote buying. So it's context. Bezokufana nokuthi i-social welfare ngalelo langa ijike ukuthi iqhube i-program yayo ayeva ubuza umbuzo lo eparliament Chris kwaphendula kwathiwa no but umsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjani and sasibone khonakala ku-abuzwa ngezikhathi zama-election ama-programu asesenziwa kwezinye iindawo ezithize ngesikhathi sama-election ama-program akathi evele engenzakali phakathi kwesikhathi so there's abuse of the system in that way. So
kodwa le lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF abantu bayaphiwa i-chicken bephiwe isinkwa lamanzi le-drink singathi kuyini lo
mina lokhana ngibona ingazami emaralini vele abantu bayasitho lami yinje ngangathi ngingathola abantu besuka kuconsciens yabo beralini ewhitesea I must make sure ukuthi nxa irali liphela they group somewhere and we give them something to eat. Remember babesuka ezindlela eliseni phela batshona lokho laphana bengahlanga. So as long as abantu laba beseralini bengamasapoti ezani I don't see any problem. I-problem iba khona nxa ukudla lokho kungaphuma kuhambe kunikwa abantu edolobheni lasasithini abantu abavele bengayi eralini ngibone ngabe nxa sekunjalo kuyazokuyi-vote buying.
Asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo yokuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye abantu abanye babe sebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla usathengeki abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla awusatholakali they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa-ke nxa kuyake kuseralini ngoba even any other party even i-opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kunesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphe ngenxa yokuthi thina siyabe singenawo ama-resources akhona kodwa ukudla kuyake kuseralini ngoba abantu abaseralini kusizi-ke ukuthi kulabantu abazabuya bazethela kuphela ukudla lokho bahlale. So I think it's a fine line. If vote buying, ileyana eyokuthi ngiyakhumbula mina wawulala kubuyeka izimoto ebusuku kuma-shopping centre uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthiwa bamesibaphiwa ukudla amarole elayinile that yi-vote buying esesayibona and ikhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya ngiyakhumbula sihambeni ematopo abantu behlela behlezi kuma-shopping centre nangaphansi kwezihlaza kuthiwa bamelele ukuthi uzabuya ukudla eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona that is vote buying. Ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azowuvotela yiyo i-vote buying.
Lo-ke bekungumnumzana uCaca Phulu ingcwethi ehlaziya ezemithetho ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Kwezemidlalo iqembu lengezi platinum linqobe le Caps United 1-0 lamuhla okutsho ukuthi elebhoso selehlile kancane kungalane emiklomelo emidlalweni ye-Premier Soccer League lapho ebelikhokhela khona. Njalo kweminye imidlalo edlalwe lamuhla i-Chicken Inn inqobe i-Simba Bora 1-0 ukwathi iBulawayo Chiefs le-ZPC Kariba kwaba 0-0 kukanti i-Herentals inqobe i-Green Fuel 1-0. Kusasa i-Triangle iyadibana le-Manica Diamonds ekuqhubekeni kwayo nale imidlalo. Uhlelo abaculi bethu lamhla sihamba lomculi kaMaskandi uOnesimo Choma yena ozibiza njalo ngokuthi Nqamebomvu linsizwa idabuka inkayi kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe idlaladelayo elitsha kungxoxo lontungameli inkomo we Studio 7.
sengihambe kakhulu emculweni ngathi mina nginama album amabili ne EP ya EP yami le enengoma ezo-6 ena lezi ngoma edlala nje kumanje eshisa ikhotha. I-EP leyi iyona ezingenze ngaba nendondo ezimbili engiwine kumakhawa nendaba, indondo ye-Best Maskandi Artist, ngaphinde ngawina indondo ye-Most Vote, okusho ukuthi ngibashaye bonke.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ungaya ku-YouTube ufike ubhale Nqame Bomvu uthola mina, bese uyadownload ingoma okanye ku-Vidnet ziyatholakala njalo ingoma zami. Inombolo zami eyitholakala ku-WhatsApp kanti ma uthanda uyayifonela 0617 300 525.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga bodadewethu nanonke enimi nami enikwazi ukuthi nivote sizewine indondo. Kanti mase nisubscribile sibe kwa-YouTube, nifike nisubscribe nilike futhi ukuze ama-like akhuphuke. Ngiyabonga kakhulu.
Yeboke lapho besisizwa ke uhlelo abaculi bethu lapho bese lomculi kaMaskandi Onesimo Chuma inozibiza ngokuthi Nqame Bomvu, dabuke inkayi phela kodwa ecula ese South Africa. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.